Lumkhankaso weZimbabwe National Family Planning Council abawuqhuba besebenzelana labenhlanganiso yePlan International ujonge ukukhuthaza abasakhulayo ukuba basebenzise indlela eziqondileyo ezokuzivikela emikhuhlaneni yengulamakhwa njalo lwenziwa ngaphandle kwembadalo. Umnumzana Mishi Nkwafa, isikhulumeli seZimbabwe National Family Planning Council, uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu abaluqhubayo ngale iviki lokuthi kungani bekhethe ukusebenza labaleminyaka ephansi kwengamatshumi amabili lane i-24. Egcizelela umnumzana Kwafa uthe isikhathi esiningi udaba lwemacansi nalukhulunywa ngalo emakhaya luyazila kukanti lokhu akumisi abasakhulayo ukuya lapho.
Uhlelo luqondane kakhulu labasakhulayo abeminyaka 10 kusiya ku-24. Sikhangelane labantwana laba njalo uzathola ukubana balenhlupho eziningi ezikhangelane lemikhuhlane emacansini, ukuzithwala bengalungiselanga, begcine bekhipha izisu zokusiba ngezinye inhlupho njalo eziphazamisa i-health yabo. So kayisiyo family planning yodwa, nasi yafundisa abantwana 10 to 15 years ngama life skills, ngokukhula babezazi ukuthi bangobani, benze izinqumo ezinakathekileyo empilweni. Siqakathekisa kakhulu indaba yemfundo ukubana kabafunde ukuze babe lempilo engcono, babe kwazi njalo ukuzimela empilweni.
Umnumzana Ephraim Ndlovu oyisakhamuzi semagwegwe uthi wenelisile ukuba ahlole igciwane le-HIV endawone lonkosikazi wakhe.
Bengihlala ngestress sokuthi engxenye singaba lo mkhuhlane, but hayi namhlanje sisentestiwe, so hayi sengikhululeke kakhulu ngoba lo mama endazele ngiyetshena sithi engxenye vele yakhona, so namhlanje asentestile laye khona, so ngiyathaba kakhulu.
Unkosazana Bebe ukhuluma ngakufundileyo kumkhankaso wabe National Family Planning Council.
Mina ngifunde ngokuzivikelela lokuthesto. Tha umuntu kumele ehlale ekwazi istatus sakhe. Tha ukuhlala ukwazi istatus sakho lakho kulungile. Mina ngikhaya indaba zemacansini bayangifundisa. Babesifundisa ukuthi thokona khona umuntu kumele azivikele. Futhi kumele isikhathi amelele isikhathi sakhe.
Uhlelo lwabeZimbabwe National Family Planning Council oluqale ngomvulo mhlaka 14 Mpandula luqitshwa ngeviki ezayo. Abezethu NFPC bathi kusasa bazabe besemzini weCowdrey Park eMpompini, ngolwesine bazabe beseCowdrey Park njalo eTerminus, kuthi ngolwesihlanu bazabe beseMpophoma koBhango, kuthi ngeviki ezayo ngomvulo bazabe beseMinyela Grounds, ngolwesibili begqiba uhlelo besemaphandleni eSt Peter's kanye leKami. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.